Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sokulokufuthelana kundwendwe sokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasosha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abe phuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba ama-coupon abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho konoko bangayitholi i-fuel.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhatshi afuna zisengezelelwe ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphungulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Khasukuwerelo umnumzana Super Manti Wansira. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokulokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimoto abachayeli beshana kabuhlungu sekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasosha kumbe abasakhulayo bebandla lezanu PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphetulo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalingxabangxoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-intanethi abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngama-user lama-rand lama-smart card lama-kuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuel kayisekho. Abantu nje jikele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abe phuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kumbe abama-coupon abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi i-fuel.
Khona kunzima yini ukukuthola khonokho ama-smart card lama-coupon?
Ukukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe-advertiser ukuthi ungakuthola kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility amakuponi. Ikhanyanye ngani nje igimiki nje ukuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cashiers ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa nama-smart card nje ebesewasebenzisa i-fuel ingakahluphi asonto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransfer imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna i-fuel i-$100 uswayiphe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisalelile yinye imali. Xa isiphelele njalo uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi-ke i-smart card.
Uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina osomabhizimusi?
Kakusasebenzeki ngoba ibhizinesi engcono sokuyikho khona ukuthengisa i-fuel ngoba ungananzelela ukuthi nga bona sikubhadala ifeli ngama bond note bayithathe beyithengisa ngama user kuyukuthi bazazuza intengo e more than 3 times nga sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga ama user futhi kusiphatheleni esitridi besicalculator labangani bami sikhangela ukuthi umuntu angabale 1000 use bond angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa. So yibo abasenza ibhizinesi, ibhizinesi yethu sonke thina isimile sokukhangelwe nje khonoko.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukuba engezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika. Lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqatshi owe Apex Council namhlanje eHarare. UGibson Bebe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende sihola imali ephansi siyabe sengezela iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ngaqhathaniswa nedola lemelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano we-APEC Council oyenze namhla eHarare, ilunga lalelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana nomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba ye-APEC Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba ekuphume enkulumeni zayizolo unkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqhakathekile ebantwini. Okusondeleyo kakhulu ku-APEC Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi imali eningi, imali encinyane kakhulu isebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola lemelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba bakufuna ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola lemelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa ke lokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapi, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba sikhala ukuthi inxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalela imisebenzi labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela ilizwe lizakuma lokhu kutho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa
kodwa ukuthengisa kwempahla yedola lemelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uzulu uhola imali yebond kumbe i-RTGS engasela sisindo loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isindo sedola lemelika lesebond ngutshikilo bhanqa lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osemabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha ukuze enelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni kuviki yona le uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asesondeze eduzane okwenze izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lomsebenzi ngimele istudio 7 ngiseharare ngingugibson bhebhe
okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 naku 13860 kilohertz.
Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubochiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi omnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Superman Diwanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokhu esathoniswa. Ukusenjalo, umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia bese siya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, leDavos eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi World Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokho akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnangagwa alungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UKipstube Studio 7 uxoxele umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla lezanu PF. Ngakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe short wave 12080 la ku-15775 kilohertz. Namhlanje ke sixoxa ngomumo wezomnotho welizwe wona osuye nganxele. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwensoli zikahulumende weMelika olwe-FBI luthi alukatholi iholo kogatsha lolu ngenxa yokuvala kwahulumende kufaka ilizwe engozini, ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wele-DRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacanseni loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakobulawayo ukuba basekelele iqembu kusasa lapho elizadibana khona leqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBaba Fields. Intatheli zindaba yitheze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizibukelele Orlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBaba Fields emdlalweni wakuqala emidlalo yezibaya kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Ngokwakuqala ukuba abafana beFC Platinum bafinyelele ukuyadlala kwisigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kwemidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika nokuba kwenelise ngemva kokunqoba iqembu leSnaps lase-Madagascar kanye lele-AS Otoho elase-Congo Brazzaville kwizigaba zakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo uqhutshelwa enkundleni yeBaba Fields ngoba inkundla yemandaba okuyo ikhaya leqembu leFC Platinum kwathiwa ikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakobulawayo abasekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu leOrlando Pirates. Ukapteni weqembu leFC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu leFC Platinum ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kulomncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Abafuzi bebebezosupporta whether usupporta iIslanders, oDynamos, oCape United, futhi usupporta just ukuthi lati sibe motivated. Because I think they choose Baba Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi si close le shabane. Otherwise ama supporters alapha they should rally behind us. Ufuze support team eka.
Iqembu leFC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kulomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrica ngemva kokuphakamisa isicoco seligi njalo likusibaya sika Group B ndawonye leqembu leEsperance elaseTunisia okuyilo eliphethe isicoco, iOrlando Pirates yaseSouth Africa kanye leHoroya AC eyaseGuinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehlezi endaweni yezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo yokuzibaya ezine yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esama-quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo unguye oyabevuthela impembe nguJean Claude Ishimwe. Ngiyimbele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Hello, what's a Friday? Silomhlabeleli osakhulayo uNovuyo Sigel Dube ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezokucula oStar Bright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho namhlanje sihlangane lentombazana esikhathazile njalo zilodumo olukhulu kweleZimbabwe
Kamalami unovu Sikhe Dube neminyaka engu 27 ngazalelwa kobulawayo khona bontotozethunqa esibhedlela sempilo ngafunda eSt Columbus High after sengivela eNjube High lase Josephine High School
abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa uSigeli kusegazini
Ingathi sizokuhlabelela ngaziqalisa ngisasemncane. I remember ngile twin dams asithanda ukuthi xa sebhathe sigeza siforma ingoma esizahlabela e-church emini sihambe siyehlabela. So ilove yaqala sisencane but mina i-confidence yami engathi sasemncane. Uthwini wami wayethanda ukulida mina ngibe ngulwana ombhekayo all the time. So ngakhula ngaze ngadevelopa more into it ngathi ngo-2014 lapho esaqala khona i-band kwimi le twin dams lo cousin wethu uqeqeshile Mtambo. Lapho esaforma khona i-band ethi 2014 then 2015 ngihamba ku-Stabright lapho ngiyi-1 lapho engawina khona for i-overall prize i-Stabright then ngaqhubeka ngisiya phambili
Zage kube lo wesifazana onquba umncintiswano kodwa unomvuyo Sigeli wathatha isicoco kalula nguye esikhujise laye kuza was a Friday
ngiwine Stabright ngidlula iZimbabwe yonke and ngiwesifazane okuqala ukuthatha ukuwina Stabright lokhu yaqalisayo ngase ngisiya e-studio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathe singo 2017 actually and then lokhu ngiqhubeka phambili kathe I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and sweet, so it's all about love. Ezothando. Kakhlekahle ngikhuluma ukuthi uthando lobuhlungu lothando lomnandi. So ngiyakhumpala konke kuzabe kule jazz khona apho kuyabe kule reggae so khona kuyabe kule deep house. Yonke imhlobo ye music afropop just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu ama-fans ami wonke ngoba yimhlobo ye music engiyithanda.
Yazi bakhona abafuna ukuxhumana noSigeli abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna ukuthola imusic yami lingangiqandelela ku ma social media platforms uFacebook unovio Sigeli Dube ku fanpage yami novio dash Sigeli ku Twitter novio Sigeli 1 Instagram novio Sigeli yonke indawo nje novio Sigeli YouTube ngikhona novio Sigeli yasetha yasithola ingoma zami SoundCloud yonke indawo yebo ngiyakuthanda ngiyabonga abalaleli
ngileke njalo unovuyo Sigeli Dube ebusilayo kuhlelo hoza hoza Friday ngisithi libe lempela sonto elijukela igama lami ezo Jesus Banda bye bye
Loke ngomculo omhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikel Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli beshayana osekubangele ukuthi amasosha abizwe kuzolethwa ukuthula umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Govamombe ubochiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Xavier Kasukuwere lo mnumzana Supermandi Wanzira selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.